So we seek out this in the VOA in Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-20 Nkwenkwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omunye othiwa inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uqoqa ukubuthanisa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi ziye eZimbabwe ukuyangena esigodlweni se-State House.
Isilo sikhona lapha eSouth Africa sizohlangana labantwana baso abantwana bakamthwakazi asebehluphekile ababothwa ubusuku lemini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzimisele ukusuka esihlalweni enganqotshwa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Uhlupho esilalo ukuthi silake amaZimbabweni into esiyifunayo kasiyazi okwakadesi sifuna kuphela ukublema kuphela kodwa lapho ungadinga sidinga kabi khona.
Intengo yokudla iqhubeka iqansa ngesilinganiso esiphezulu Zulu osekuthiye abanye besithi sokusiyafika kusibanga somnyaka ka-2008 lapho kwakuthengwa ukudla ngamaqubaquba emali.
Indlela izinto ezikhuphuke ngayo ezitolo kuyenza impilo ibe nzima, yona ibeyivele inzima ngoba ebevele abantu bengelamsebenzi bengenelisi ngitho lokuziphilisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Zithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ubikwa ezahlangana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa kusasa lapho akhangelelwe ukuziqoqa ukuthi zibuyele ekhaya ziyengena esigodlweni se-State House koBulawayo lapho azahle agcotshwe ukuba inkosi yesizwe samaNdebele. Kumagwaliba anxusa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi ziye embuthanweni okhangelelwe ukwenziwa eBerry ya park kusasa ngehola lechumi 10 AM. Abaqoqa lumbuthano bawuphe igama lokuthi imbizo The Great Crusade. Umbiko lo uthi uKhumalo uzasuka kwele South Africa ekhokhela izizalwane zeZimbabwe ezizafika ziqhuba imbizo e-State House andubana agcotshwe ukuba inkosi. Sixoxe lomunye wabakhulumela ubukhosi bukaKhumalo umnumzana Justice Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Angibonge ithuba elinginikeze lona ukuthi ngichasise nje ngokuba isilo sikhona lapha eSouth Africa sizohlangana labantwana baso abantwana bakamthwakazi asebehluphekile ababothwa ubusuku lemini. Makukhulunywa ngezanophobia khulunywa ngabantwana ababuya kwela seZimbabwe basebehlukumezeke kakhulu langendlela abahlala ngayo la eSouth Africa. So isilo sizobe sikhuluma labantwana baso kuwo lomgqibelo owaphambi kwakusasa mhla ka-21 May 2022 eBerea Park naseBerea kusuka ngo-10 ekuseni kuza ngokuthi umsebenzi wakhona uphelenini kodwa umsebenzi uqala ngo-10 ekuseni.
Ukhangelelwe ukukhuluma ngani emhlanganweni lowo?
Kulomhlangano isilo kukhangelwe ukuthi sizokhuluma ngokuthi abantwana baso ababuyele ekhaya lapha abadabuka khona la bazalwa khona ngoba kuleli lizwe yebo bahleli kodwa abaningi abasahlalanga kahle ene sebegcwele kakhulu ngobuningi abantwana baseZimbabwe abakuleli lizwe esokukhosa ukuthi sokwenzakala izinto eziningi abanye sebetshontshela abantu nobugebengu obukwenzakalayo obunye bezwa ngabantwana besilo baseZimbabwe. Sekulento eziningi kakhulu ezizakalayo lapha, yikho isilo siphakamile ngale kwelikamthwakazi ukuthi sibuye sizokhuluma labantwana baso sibaqoqe sihambe labo laba ngathi bahlulekile ngoba kukhangelelwe ukuthi abantu abaningi balesifiso sokubuyela ekhaya kodwa besuke kube ukuthi abalazi into zokuhamba imfanelo ezinjengezimali zokubhadala ngoba siyakwazi ukuthi ukuya leZimbabwe kuyadura, especially umuntu uma engasebenzi kuyadura, uzayithatha ngaphi. Manje ke isilo sithe ngcono sibuye lapha sona sizoq siyaqoqa laba bantu labo abalesifiso sokubuyela lekhaya sibona ukuthi siya organize kanjani le transport ukuthi bebahambise back ekhaya yikho ke isilo silapha kulele lasemzansi
bakhona yini abadabuka khona ngapho kwele South Africa abanxusiweyo emhlanganweni lo
yebo bakhona abanxusiweyo abakuleli lizwe ele South Africa kunxusiwe abezenkonzo kunxusiwe abama political parties kunxusiwe labe human rights so banxusiwe abantu abaningi ngokuhlukahlukana ngama departments abo abalapha abakuleli lizwe ama South Africans banxusiwe engilethemba lokuthi bazava kuzoba lama representatives abo kulowo mhlangano lo yabo
umnumzana Justice Moyo ngomunye wabakhulumela ubukhosi bukamnumzana Stanley Raphael Khumalo ubekhuluma le studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba iyehlule ngameli Emerson Mnangagwa uthi uzimisele ukusuka esihlalweni enganqotshwa kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo uMnangagwa wethule amazwi la eHarare izolo ekhuluma labakhokheli bamabandla aphikisayo amancane akumanyano wePollard ihofisi kaMnangagwa ithi uvumele iPollard ukuthi ibize umhlangano wokukhulumisana ngokuchabalala komnotho welizwe enhlanganweni wayizolo bakhulumisane ngokuthiyene okugoqela inguquko emele yenziwe phambilini ngokhetho lukamnyaka ka-2023 uMnangagwa uthembise ukuthi uhulumende uzazikhangelisa izixwayiso eziphume kulomhlangano amazwi akhe aza ngesikhathi abamabandla aphikisayo besithi abantu kumele bavote ngobuningi bakhiphe uMnangagwa lohulumende wakhe esihlalweni kukhetho oluzayo ngoba sebebulele umnotho welizwe njengokuthembisa wethu nandi ihlandla lesibili lengxoxo esithule izolo phezu kwesimo somnotho osokulethele uZulu ubunzima obukhulu uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lelunga leCitizens Coalition for Change umnumzana Bednico Bebe endawonye lelunga leZANPF umnumzana Believe Gawule onguye umqalisi ziba
kwesilale ukuthi sina ke amaZimbabweni into esiyifunayo kasiyazi okwakathesi ifuna kuphela ukublema kuphela kodwa lapho kungadingakali khona ilizwe lelingelethi sonke ilizwe leli lifuna thina sonke sibe committed ukuthi nisilakhe kuyile singakwenzela ilizwe lethu sonke sindawonye collectively yikho okudingakalayo okulokuthi abantu belethi nxa amanzi engavuza ngale kuthiwe ngumnangagwa kuthi ngale nto zingawonakala ngale kuthiwe ngumnangagwa kanti umnangagwa nguye ompompa amanzi ebekuzeni ngani upresident umnangagwa ngoye ompompa amanzi ezambezi kumbe amagesi ekumnangagwa umnangagwa unike abantu umsebenzi ukuthi bawenze abantu laba bayeshile kumsebenzi kakukhangele amazimbabwenzi bekhangele basole khonapho lapho okungasethezwa khona
Baba Pepe Nanso ngamazwi kaGawule uthi ubaba uMnangagwa kayisilo police njalo ngeke limsole ngodaba lwenkohlakalo ngoba kule Zimbabwe Anti-Corruption Commission kule zinkantolo kanti nxa zingabopha abantu zibagwebe ngeke lisole uMnangagwa ngento yonke
wena nxa ule company yakho uqhathe chief executive officer nxa uchief executive officer angehluzeka ukubuya lethena around strategy uyamxotsha so uMnangagwa yicandidate yokuxotshwa ngoba ngu-chief executive officer weZimbabwe uyehluleka so yize candidate yokuthi kaxotshwe ngoba uyehlulekile ukubuya le-turnaround strategy akuncedi ukuthi khona sesabe ukuthi sikhulume iqiniso ukuthi u-chief executive officer uyehluleka sibe simgangalaza ngoba isikhathi esiningi abantu ababe bemvikela ngabantu labo ababe bele-benefit ye-corruption naleyana engikhulume ngayo ukuthi ikhona
Ngiphenduke kuwe ubaba Gawule Intengo zikhwelile sikhuluma nje amafutha okupheka o cooking oil kwezinye isitolo ama 2 liters isibiza $7 kusiya kubo $10 khonapho. Abanye bathi lokho ikwehluleka mpela kuka hulumende ngokunjalo kumele asuke embusweni baba Gauli.
Baba Nkomo mina kangivumelani lakho konopho ukuthi abantu bengabaleli into abayihlolileyo yonke into eyenzakaleyo ebangayithakazeleliyo bese besiba le blame abayisa kupresident. Umthuli uyasebenza kodwa kulabo bantu abamehlulekisayo abantu babona abamehlulekisa bafuna ukwehlulekisa yena upresident ngokwakhe bafuna ukwehlulekisa uhulumende ngokwakhe ngoba umthuli uyasebenza ubusuku nemini amasela abhoboza izikhala ebusuku nemini nxa ezivala umthuli yobo nokuthi njengakho lokhu umthuli kubonile ukuthi amabhanga yiwakhipha izimali enika abantu babo labo abayibo abayenza ukubhanga ngapha emkambo wemali ungakhangela ngakhona kumthuli kade kuzama kodwa sokungazitha sokuthi safisa labanye abantu abangalashupho olunjengalololu kanti la bantu abakhweza ama-prize siku zonke izitolo ezingaprezidenti mnangabo ayini kanti aliboni ukuthi kuloku kuganga nje vele kusegcekeni okwenza ukuthi abantu bazonde basethola nomvukela bavukele uhulumeni.
Baba Pepe ungusomabhizimusi lawe, yebo lisebenza lezitha yini ukukhweza intengo lizama ukugenqula ubaba umnangagwa lapha?
Uyazi ukuthi ukuswelakala kolwazi yinto ebuhlungu kakhulu. Okokuqala nxa umuntu esithi khona amabhanga anika abantu imali abahamba beyihambisa ku-black market, uyabona ibhanga isebenza ngento okuthiwa yirekhodi. Umuntu oyabe enika imali ebhenki uyabe sazakala ukuthi ngubani, i-adresi yakhe ingaphi, usebenzela ngaphi, ngoba i-information yonke naleyo nxa ukuthi ibhenki ingakakuniki imali kufanele ukuthi ibe khona. Shuwa nxa kuwukuthi kunokugaga okungalo bangehlule ukuthi balandelele bayafika lapho okusebenzela yena lowo muntu khona ogangayo bambona uhle ubone ukuthi khona bayokanakucatha ngomunwe njengentethe. Ngokwakuqala lokho. Okwesibili, nxa uprezidenti enguprezidenti olalelayo ukuthatha ngapho ukuthi amakhombi ayevele efakwe nguprezidenti lakudala lakudala sikwazi ayevele layisenswa ezazakala ukuthi athwala abantu uzuko wayevele khona pho owamisa amakhombi ngubani?
Umnumzana Abednego Bebe ngoibandla le-Citizens Coalition for Change ubekhuluma endawonye lelunga le-ZANU-PF umnumzana Believe Gaule. Intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqansa ngesiqubu esikhulu nsuku zonke, okunye ukudla sokunyamalala emashelfini ezitolo. Amafutha okupheka ayisilinganiso se-2 liters asethengwa ngemali engamadola azinkulungwane ezimbili, 2200, kuthi i-10 kg yempupu isifika phose amadola ayinkulungwane ezimbili, $2,000. Irayisi eyi-2 kg isithengwa ngamadola afika phose inkulungwane eyodwa, 899. Inhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli yabantu abahlanu isifuna imali engamadola ayinkulungwane ezilikhulu lamachumi amabili, $120,000, ukuthenga okumqoka nje kuphela ngenyanga inye. Kusenjalo abesifazane bathi ukukhuphuka kwentengo yempahla kubathwalisa amagabha avuzayo okwedlula abesilisa ngoba yibo okufanele benakekele ukuthi umndeni wabo uyathola ukudla. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo osithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhubele unkosazana Othilia Sibanda, umgcini sihlalo ogatsha lwabesifazane kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Indlela izinto ezikhuphuke ngayo ezitolo kuyenza impilo ibe nzima, yona ibe ivele inzima ngoba ezevela abantu bengela msebenzi bengenelisi ngitsho lokuziphilisa, and kwenza impilo yabantwana ibe nzima ngoba nxa uthumela umntwana esikolo engela nto eyidlileyo ungenelisi ngitsho lokumthengela isinkwa sokuthi athwale, kuyenza umntwana lemfundo yakhe iyehle ngoba nxa umntwana elambile uyaphambaniseka thize ezifundweni zakhe. Izinto zikhwele okudlulise amalawulo, njalo omunye lomunye ulendlela yakhe afaka ngayo intengo. Intengo azilingani phakathi kwedolobho, okuthi ukuthi so wonke umuntu usesenza umathanda.
Labo ke abesifazana abalamabhizinisi benza ngcono yini? Sesikhangela lalabo abathengisa impahla ezehlukeneyo.
Kulabo abalamabhizinisi angilathemba ukuthi bayaphumelela, ngoba kathesi sokusenzakala wena uthi ule bhizinisi yakho ulamagross akho. Phambi kwamagross akho kulomuntu ohlezi naye othengisa into ezifanana lento ozithengisayo phambi kwamagross akho, okudala ukuthi ibhizinisi lakho lingahambi ngendlela njalo lingaphumeleli. Kulabo abemsika abathengisa okuncane, omama abathengisa amatamatisi, bayakhala ngoba lento zangkhona zisawodeki. Kuba nzima labo ukuthi befake intengo elenzuzo phezulu, ngoba kuyenza lezi nto zabo zigcine zingapheli ngendlela abazithengisayo, okudala ukuthi impilo iqhubeke isiba nzima emuntwini wesifazana onguye ongumgogodla womuzi, umgogodla wendlu, ngoba umama uyiyo insika yeguma lakhe. Bonke ubunzima bubuya phezu kwakhe. Abantwana babuya kumama besithi silambile, ubaba laye uyabe khangelele ukuthi umama apheke ukudla okwenelayo, okuyenza kugcine kuyenza uhlupho lwe-domestic violence lungapheli phakathi kwemizi, ngoba indaba yemali lokuswelakala kwempilakahle ezindlini kudala ukukhula kwe-domestic violence. Abantu beqatshaniswa yinzuzo kuphela ezindlini, osokwenza ubudlwangudlwangu buqhubeke bukula njalo bungayibi lenano lokuthi buyehle phakathi kwemizi. Okunye esikukhangelayo akusokuyenza obaba behluleke lokuphila kuhle lemuli zabo, loba ade ngubaba ongelalaka, kodwa ngenxa yokuswela inzuzo kwenza impilo endlini iwome ingabi lula kumuntu wesilisa. Njalo indaba yokuswelakala komsebenzi phakathi kwaleli lizwe iyiyo eluhlupho kakhulu oludlulise amalawula, ngoba wonke umuntu usephila ngokuthengisa. Akusela muntu okwanisa ukuthengela omunye, ngoba sonke siyathengisa njengabahlali, njengabomama, wonke umuntu uyathengisa.
Lo ke ngunkosazana uTilias Banda, umgcini sihlalo ogatsha lobesifazane kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo!
Okwamanje isikhangelo eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi uhulumende usefake imigoqo yokwenqabela abongi labongikazi ukuthi basuke elizweni ukuyadinga umsebenzi phetsheya. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uphakathi kokucwayisisa imbiko yokuthi kulabo somabhizimusi abasebenzelana lamazwe aphetsheya ukuthi intengo yezitolo iqanse mahlayana lokunyamalala kwempahla yezitolo ngenhloso yokumsusa esihlalweni. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yeah, sanibonani, sanibonani bakithi balaleli konke nabasakazi leStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Ngifisela okuhle kodwa. Yeah, ngingamoshi isikhathi ke lapho okhulumayo lichagwane elikhulu uKhanyani Ncube esigabeni sakosuku kwelasePlumtree ngokuzalo. Yeah, ngokusebenza la ngikhuluma ngikhona ngilapha kwelase South Africa eJohannesburg. Right. Ngizathanda ke bakithi ukuthi ngithi ukuncoma inkulumo engithe ukuyizwa ikhulunywa ngomunye uchairperson wenye inhlanganiso ethile uMangaphazami, uthi bebekhuluma ngendaba ezedata kwelaseZimbabwe. Uthi bathole ukuthi khona no idata lekhalisa abantu kwelaseZimbabwe, akusukuthi idata iyadula, idata ayiduli, ingabe ichipile ukudlula maybe kwamanye amazwe khonapha kwiSadiki. Kodwa into eyenza kubonakala ngathi iya yadula ibuyanga baseZimbabwe bezisebenzi zaseZimbabwe. Ngani ngoba abantu abaholi imali ebayenelisa ukuthi bafeze izidingo zabo. Kuphela imali amakampani ababhadala wona nohulumende abhadala izisebenzayo incane. Kungakho ke kubonakala ngathi ke idatha leli liyabiza. Cha, idatha alibizi. And ukhulumile impela iqiniso wathi no, idatha lona kalibizi. Kuphela ubuyanga yibo abuyenza abantu bebona ngathi idatha liyabiza. So ke okwesibili ngizazama ukuthi ngihlakaniphise le ndoda leyi ethi yona engumholi we-EFF Zimbabwe. Indoda leyana uma kuyukuthi yafoma iparty yayo ithi yena imitheta uJulius lo kaMalema far away from ukuthi ibe seduze nokwenza kwakhe. Ngoba angimzwa mina ukuthi ufunani lo muntu. Futhi akazwakali nje ukuthi ufunani. Laba bantu nje yilabantu bokuzakhela amathuba omsebenzi bemoshela abantu isikhathi. Hey ndoda ntimande ngibuthwa ntimande uthwa whatsoever yena loyo. Hayi ndoda no akuzama ukushintsha ukwenza ubone ukuthi kahle ufunde ngepolitiki ukuthi kanti yini. Yeah, ngibonge bantu bakithi. Amen kuleyo ndawo.
Sanibonani Studio 7 ninjani? Ayitina siyaphila. Yabonga bakithi izinguzele siphazona izindaba ezimnandi. Bonke ngikamile ngomo sithandekile emhlanga anasesiyandlovu osesiyajeremaya lapho siyalibonga kakhulu kudayalezo umsebenzi womuntu kulo. Hayi nje siwathela indaba ezinhle uChris Gandhi omlondolozi ndlovu khonale Harare. Hayi indaba zimnandi alikhethe ihlangothi. Ngithi ke ngiphawule ke lapha udaba bakithi laba bathi bona isizo sikamthwakazi kasivula amehlo sikhetha inkokheli yaso. Ingaphi inkokheli zakhipha iZANU-PF? Bakithi yekelani ukuduhisa abantu, yekelani ukumisa abantu umqondo. Isikhathi sesisondele esika-2023, ake liyekele abantu ngendaba kamthwakazi. Kelitshele abantu ngoshamisa ozakhipha, ngithi ozakhipha iZANU-PF lobu mnangaga othiwe ngalapho. Nguye umuntu asivoteni sonke singumthwakazi. Le mthwakazi kayivoti iqophile kawani khipha iZANU-PF. Sawini ukukhipha iZANU-PF sasibona ke singumthwakazi ukuthi senze njani. Sisitepha forward after kuphumizana. Alikho iqembu elilangikhona lingavuka likhule lithi liyakhipha iZANU ngaphandle kukachamisa. Siyakwazi lishona yini kodwa yekelelani ukucriticize abantu ngokuthi umhlobo bakhe. But asibhekeneni asizweleni usizi bakithi. Abanye abafeduka basegoli bakhuluma ngokuthi ye uchamisa yewatwati umthwakazi watwati bayohlala lapha kuze kube nembibizwa ngumakorekwela. Nansi le Botswana siqalise ukukhuluma ngama-foreigners. Akithi ake nivule amehlo. Yini elivale kamehlo lina alikhuluma ngemthwakazi? Yini elivulela abantu umqondo? Yini futhi elithela abantu ibilebile emehlweni ukuthi bengaboni ukuthi yiphi into kumele siyenze? Nansi into kumele siyenze. Siyelo uchamisa wangena selikwanisa uku-address indaba zendlela zabo ugogo rawund.
Mbingeleni basakazi we-Studio 7 nabalaleli. Mina ngifuna ukuphendula lo baba lo othi khona yena i-CCC kudala yangena iyenzelana abantu. Angazi baba ukuthi kudala yangena kuphi ngoba i-CCC ayikaphathini izwe laseZimbabwe. Yona iZANU-PF ngoba kudala yangena yini iyenzelana. Lina lingamasabhu namapholisa asesigabeni kumele liholiswe iZANU-PF. iZANU-PF yiyo kumele ilinikeze imali ngoba iZANU-PF yiyo ephethe imali yelizwe. I-CCC ayinamali yelizwe ukuthi izalibhadala nina lingamapholisa asesigabeni lingamasabhu. iZANU-PF yiyo ekumele ilibhadale yiyo ehlulekileyo. Angazi ma uthi i-CCC iyehlulekile iyehluleke ngaphi nini ngoba i-CCC akaziphathi ilizwe. And loko okhulumayo ukuthi ama-sanctions ama-British oro ini iZANU-PF thina sibleme iZANU-PF yiyo nje esimoshele ilizwe iZANU-PF ngoba yiyo esembusweni yiyo edlalisa imali yelizwe. Nakhona loko okhulumayo ukuthi abantu batshontshe igolide abantu beZANU-PF yibo abatshontshe igolide nothi abantu be-CCC abeZANU-PF. iZANU-PF yokumele ilibhadale. Hayi bobaba awuyilandele kahle i-politics uyilandele kahle sibini. Hayi sibonge umama wasembelengwano.
Ngiyabonga izihlobo zami ekuseni namhlanje kungolwesibili. Ngiyabezwa abadala bekhuluma ngokubani abantu asiyeni siyelungu seZimbabwe siyovota. Siyafisa lokufisa ukuvota kodwa siyethulwa yinto eyodwa. Besisemakhaya ngoDisemba kuzangikhulunywa ngokubhalisa abantu kathesi njengalethi icala ngapha kusuka le Plumtree kusiya lentshonalanga yakhona kuze kuye kuma emabhungane. Angaze ngizwe langelanga elilodwa abantu bekhuluma ngokuthi bebebhaliselwa ukuvota. Angazi abantu babhaliselwa ukuvota khona. kunalokho njalo angabe kuthiwa siyavunyiswa ukuthi lo masingapha bekwazi ukusibhalisa ekhaya ukuthi makuvota sikwazi ukucela angeke sicele ebalungwini sithi siyobhalisa siphinde sicele futhi ngoba into zakhona zenziwa phakathi kwesikhathi azenziwa ngama holiday siyacela ukuthi sinikwe lati thuba lokuthi sibhaliswe sihambise izithupa zethu abantwana besibhalise ngokuvota lati sivote akekho umuntu ongamelana nokuhlupheka khonoku esimelane nakho khona ngapha nasekhaya kunjalo kungasi ngenxa yabantu abangaphandle izimbabwe ngabona abantu abaningi bekuzabuya abantu abasuka kwezinye indawo lezi khulu zona lezo ezizwe eziphethe izimbabwe kade bezasinda abakithi abaningi ngabe sebafa so siyacela kakhulu ukuthi angabe singavunyisa ukuthi abantwana lati besibhalise ngoba izithupa zethu zikhona emakhaya sibhaliswe lati sihambe siyovota siyafisa lokufisa sibukuvota akekho lo yedwa ongazimiselanga ukuvota makungake kuthiwa nje khona lana kuthiwa njengaselapha eSouth Africa kuthiwa sivunyelwe kumbe ukuthi siyevote embassy abanye bangalala khona abantu ngendlela abaningi ngakhona abafisa ngakhona ukuvota kodwa sivalelwa ngaphandle ngenxa ukuthi into zakhona zenziwa ngesikhathi sabo beyazi ukuthi abantu ababuyela emsebenzini sebebuyele kuyasihlukumeza lati kakhulu nxa sokuthiwa abantu sokungani asithandi ukuba sekhaya thina abanye sesibadala mina nalunyaka nje ngikuyo ma uchayisa inyanga yami ngiyafikisa amachuma ayisithupha lokhu ensegangeni anginafusi lapho engiliba khona anginasifuyo kuthenga izifuyo ziyafa ngoba kakazinakekelwa njengokuba noma zinakekelwa mnini wazo siyacela kakhulu sike sibonelwe lathenye indlela ukuthi singaya kanjani ekuvoteni sibe abantwana besibhalise kumbe kulethwa amaphepha ngapha sibhaliswe phela kodwa omunye lomunye ayovote endaweni yakubo kungabe intokozo lokho igama lami nginoma Thamsanqa Moyo
salubonani balandeli beStudio 7 linjani okhulumayo ngundlovini ngisekwele eBotswana sesisiyidiskhadi ngilandela iStudio 7 ngilalela imibono yabantu abachiyeneyo abanye bekhuluma lokhu lalokho kodwa engikubonileyo sithumayela ivesi eyi-1 ngendlela ezehlukeneyo mayelana ngokwenzakala kwelakithi leZimbabwe babona inkinga yasekhaya eZimbabwe laphana izano inkinga yethu enkulu izano alubana sonke nini maZimbabwe esilapha phandle siyahambani sonke nini ekhaya siye kuregister ukuze sikwanise ukunqoba izano siyikhuphe embusweni siyikhuphe through embona ngane singayikhupha through iqembu lelitsha elesisisi elabochamisa le lawa amanye amaqembu lawa ngiyabona kakhulukazi amaqembu ethu lawa angabe eluhlwini lwethu lwakomthwakazi kodwa ingani siyasilela alubana abambana khulume into eyi-1 ukuthi hayi bo madoda asivoteleni iqembu eliyi-1 elinjenge-CCC sikhipheni izano aze singakhiphani izano kuzaba lula kakhulukazi ukuthi inhlupho esinazo lapha emathebeleleni sizisolve ngoba siyabe sezisolva ngabantu abatsha abangenileyo inkinga zonke esibhekane lazo ziphuma kuzano izano yiyo i-really big problem yethu iyahlanyela yonke into kusukisela kubandlululo ngaphi ngaphi izano eyabuya lezinto lezo so ungangena iqembu elitsha kuzaba ngcono ukuthi sibe le ngqubekela phambili ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318
baba kandimiri blessing zulu baba wande baba choto tete mavelas mike hove Asad Goriwa, Thomas Sipasi, Nurai Jena, Loida Moyo, Mangujwa, Chingrei Matondo, Kowero, Rutendo Mawere, Godfrey Mchimba, Mike Okariati, Kirimu Zamiri, Tandekile Mshanga, Uzanai Musengi, Patricia Mdadigwa, Chris Dube, Chris Gande, Tunga Mili Ngomo, Flaxix Jeremiah, Sasbanda, Usokumalo, Anastasia Ndlovu, Mulondolozi Ndlovu. Neva Garcia, Chinokurangarirai, Basa Guru, Ramakasia, Basa Ramaita, Baba Banga, Safari Jema, Sandra Nyaira.
Scott. nathi asavumi ukuba sikhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Omunye othiwa inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uqoqa ukubuthanisa izizalwane zeZimbabwe kusasa ezihlala kwele South Africa ukuthi ziye eZimbabwe uyangena esigodlweni seState House. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzimisele ukusuka esihlalweni enganqotshwa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Libe lempela viki elithukela.